ezenzakeleyo ukuthi namhlanje sivela kumkhankaso wethu ebulilima kuward 1 iZimbabwe Republic Police Civil Roadblock uma ungena ePlumtree. So sifika lapho simisiwe, amapolisa acela izincwadi zemoto esihamba ngazo azijayeleyo ukuzibona vele zidlula zisiya khona le ebulilima ward 1. Okwenzakeleyo ukuthi imota ade sihamba ngayo yasicelwa ngamapolisa yasithathwa ukuthi iye ePlumtree Police Station lapho bafike bayivalela khona ngenhlanhla kadokotela ukhuphe layo ikhona khonapho yona, kodwa bayihlekile ukuthi bayithathe. So sizama ukuthi sibuze ukuthi hayi bashaya le imoda ngoba bayayazi ukuthi vele idlula khonaphana nsuku zonke siya kumakhampis, bathi hayi imoda evela phezulu. So lokhu kutshengisa ukuthi umdlalo lo esiwenzayo wama-by-election awukho ku-level playing field, ngoba abanye bayakwazi ukusebenzisa ama-apparatus awe-state ukwethusela abanye abaphikisayo.